Lusizi lodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotyekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labo tyekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo, kodwa lekhisimusi isiphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lina Minize ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo kumacabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafukuza amandoda ethu bamama atshela ukuthi hayi bazobuya thula, bazobuya ngikhuluma njani.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenzela umsebenzi wokutyeketsha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyeketsha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi and zviri kuita maphorisa azvidakariri kungava
amapholisa yiwo avhala umgodi avabakhiphe laba bantu kulo mugodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because bese tiri kuzama zhini life.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Umntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya, ungafumani manzi, ufila njani? In that moment, can you just imagine kula ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otyeketsha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankasi uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. Unkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyeketsha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumileyo ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphantsi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa ngiyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke lonto le, uyibona ngathi yinto nje esistori esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela United Nations lapho elikhona, siyalibiza lani ukuthi sicela lisicelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela abezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otyeketsha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Ngemele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.